iqinile umomo economy uqinile kathesa umomo economy uqinile yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele uhlala usolwana iopposition le lalaba basesihlalwe abangeke bakucithe ukuthi hayi umomo economy uqinile imisebenzi phezulu abantu abaningi basemsebenzini even lengcithi ziyathi ukuthi economy is doing well kodwa nje i-inflation yiyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama-Republicans yabaphethe intambo in terms of business yoba onama-business isikhathi eziningi bakhweza konke bethatha i-advantage ye-oil e-Russia bethatha i-advantage yokuthi kule crisis so basebenzisele ithuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu kwenzela ukuthi bayenze imali eningi so yikho nje okuhlupha abantu
sesikhangela kwezokukhiqizwa kwempahla singathi kuqhubeka kuhle yini njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokule mpiko yokuthi okunye kuyasilela singathi yiziphi impawu kahle kahle ezitshengisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa
impahla ezitolo bezike zagcina ama-shelves akhanya ngani asesiba empty endaweni eziningi kodwa bekhese hhayi kukhanya kusokubuyela sivile okunye kungaba kuyi-covid yebo kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini abantu bebengekho kwezinye indawo ogoqela emapulazini ama-farm workers okunye nje futhi layo indaba ze-immigration abanye abantu abayenza lezi zinto ngabantu abahola imali phansi and then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto zi-importa zivele emazweni so yikho nje ade kubangelo kodwa kathesi nxa ugengela emashelfini hhayi sokukhanya sokusuba soku-right suke soku-almost normal into ekade ishote ekade saziwa yayishote kakhulu ngiyabona engani lokhu sasikela ukudla kwabantwana abancane abakuthiwa ngama-infants insane yikho okungani kade kusosilela kodwa ngithemba lakho sokusuba ngcono
singathini ngawo umbuso kamongameli Joe Biden nenhlelo zakhe selokhu engene embusweni
umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu ule nhlelo ezicacileyo ngumuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kubo-congress senate khona ngale phezulu bahlanganise balungise lanxa izikhathi eziningi ama-republicans ekudonisela emuva bapasa i-health care ukuthi kwehliswe intengo zemithi ya lezinye izinto ezinjalo ezibhatane lemithi ama-hearing lokhuzeni equipment laba abangezwayo sebengakwanisa bathenge behind the counter kungakanga ku-prescribe ngudokotela okunye kwangikhona wenza nje ukuthi into zibe lula le infrastructure siyayibona imigwaqo uyalungiswa umgwaqo hawu ngumbuso osibili ojabulelwa ngabantu kuze kwathi nakathesi sokuvota abantu bekhala nge-economy imidiya yonke yalahleka yonke imidiya yayale ubiden wasalelokhu emile abantu bethi lo biden vele akusakhulumela ngaye ubiden nangalokhu emile lokhu emile abantu bayamthanda ubiden bayamthanda ukuthi ngumuntu ozwisisayo ngumuntu olobuntu so umbuso wakhe sibili ngumbuso ojabulisa abantu ya ubantu abantu hhayi abantu sebethaba ukuthi i-America isibuyele endleleni yayo yes hayi khona lokho abake bakubona lapha kusokuthwalelana imikhonto sokuthwalelana imibhobho lani hhayi abantu sebekholisa ukuthi hhayi i-America isikhokhela njalo emhlabeni i-America sikhokhela njalo emhlabeni siyabona.